sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Mpalakazi 2020 ngiphathelise Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu bafafazwe lokho esikufakwe ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle.
Ingcweti zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele coronavirus ikakhulu kobulawayo kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe kungekho emthethweni bengahlelwanga igcikwane leli.
Into eqakathekileyo yukuthi abantwana laba abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi segugurawundi, bangaze bathatheka ngokucelebrate i-unity accord, kodwa bangene esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo labaphilayo abalimalayo.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana ole-unity day. Iningi labantu bemhlubulweni emandebeleni lasenkabazwe besithi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazo wegugurawundi. Osemele ukugcotshwa kuba ngumongameli wele Melika webandla lamademokrats uMnumzana Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni elitsha lokuvikela icoronavirus elevaccine phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma kumabona kude ilizwe lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane owe-COVID-19 ubulele abantu ababili bakobulawayo izolo. Okuhle kwakhuphula inani lasebebulewe yilo mkhuhlane. Lokhu wahlasela eZimbabwe ngombimbitho kwaba ngamakhulu amathathu alamashumi amabili lambili, 322. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1988, abagulayo ngalo mkhuhlane. Phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 12,422, asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi, 10,112, labulala abangamakhulu edlula amathathu, 322. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye, 2.5 million bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamashumi phose ayisithupha, 59,354. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose athobamunembili, 77.5 million abahlaselwe ligciwane leli, labulala phose izigidi ezimbili, 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebeyizigidi ezedlula ezithoba minembili, 18.1 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 319,466. Kunjalo nje ingcweti zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa beli coronavirus ikakhulu kobulawayo lemhlubulweni wonke nje weMandebeleni kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe okungekho emthethweni bengahlolwanga igciwane leli. Loba kunjalo izakhamizi zakobulawayo zikhuthazwa ukuqhubekela phambili zihlonipha iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ikakhulu ngekhefu leli lekhisimusi lapho abantu abaningi bezahlangana lemuli, izihlobo labangane. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu phose amashumi ayisishiyagalolunye, 89 kobulawayo. Umayigobe we-Studio 7 uxoxele nkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ngodaba lokumemetheka kwe-COVID-19 kuleli dolobho lakulo mhlubulo.
Ngithanda ukugcizelela ukubana abantu kumele siphile sigqoke amamaski. Kumele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempilakahle i-social distance, ukugqoka ama-mask. Njalo siyacizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu bafafazwe lokho sikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle.
Manyathi, siyezwa izakhamizi sithi bakhathazekile ngodubo lokuswelakala kwamanzi, kuphinde kube nzima ukuthi bahloniphe imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngenxa yokuthi abayenelisi ukugeza izandla bona bengela manzi. Ukubona njani lokho?
Ngiyabonga njalo. Izakhamizi zikhathazekile kakhulukazi ngenxa yokuthi amanzi aseligolide, amanzi abuya mhlawumbe kanye ngeviki, kwezinye insuku ayeqe kuze kube ngamaviki amabili. Ngalesi sikhathi umkhuhlane lo uma uthe wamemetheka kangaka, siyasifisa, siyasicela ukubana usithi council ungenele, unikeze abantu amanzi. Siyabonga ngoba kule senzo sithe sizayenzakala, abathe basitshela sona ukuthi bazavulela abantu amanzi njoba kuyisikhaleli ukubana isikhathi sekhisimusi. Njalo besicela siqhuquzela njalo kusithi council ukubana amanzi bawalethe njengokutsho kwabo.
Nangukhisimusi sefikile lapho abantu bathanda ukuhlangana ngezihlobo labangani bethakazelela leli khefu. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abafisa ukwenza khonokho bengaqhubekela phambili, kodwa kumele bengakhohlwa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usakhona. Abantu kumele baqhubekele phambili ngokuhlonipha imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ukubona njani lokho?
Ukubuthana ngesikhathi sekhefu kuwumkhuba wethu thina abantu abamnyama. Njalo siyasinanzelela ukubana injiva ziyasuka e-South Africa, labanye abahlala emazweni aphetsheya babuya bezovakatshela izihlobo zabo. Kodwa ngalesi sikhathi bantu bakithi besicela sinanzelele, siqhuquzela njalo ukubana sifake ama-mask, siyenze i-social distance lokugeza izandla. Yebo, ye akujwayelekalanga ukuthi abantu bangahlangani, njalo lokuvimbela abantu ukuthi bangahlangani into enzima kakhulu. Kodwa siyasicela ukubana nxa abantu behlangana bakhangelisise inani labo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo siwunqobe. Yikho esikucelayo lathi njengenhlanganiso ukubana kuyisikhathi sekhisimusi, kuyisikhathi sekhefu, abantu befisa ukuya emakhaya, befisa ukuthokoza labangani lezihlobo, ukuthi bafake ama-mask, bagqoke ama-mask, bayenze i-social distance lokugeza izandla. Lokho esikugqugquzela kakhulu khona lokho.
Phosela amazwi akho okugcina kubalaleli, ikakhulukazi abayizakhamizi zakoBulawayo.
Ngithanda ukubonga njalo, ngiphosa amazwi ami okugcina ukubana njengabantu bakoBulawayo, asithandaneni, sizame ukuvikela abanye, izihlobo labangane, ukwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi, kuma-supermarket, indawoni ezingathi ziyaphithizela kakhulu. Njalo sifake ama-mask, sigqoke ama-mask, sigeze izandla. Njoba usithi council sesithembise ukuthi hayi amanzi azavulwa ezimpompini, siyakubonga khonokho. Njalo ke okokugcina, asithandaneni bantu bakoBulawayo. Cabangela mina, cabangela lawe.
Unkosazana Perseverance Nyathi, ngowenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa loMichael obe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. AbeZimbabwe bananze usuku lokulotshwa kwesivumelwano sokuthula eseunit accord. Lesi sivumelwano salotshwa eminyakeni engamashumi amathathu lantathu edluleyo, 33, phakathi kwamabandla ezombusazwe ayelwisana ngaleso sikhathi. Elalikhokhelwa ngumuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo, LAPF Zapu, lele zanu elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ukunanza lolu suku, uMnangagwa ukhuthaze njalo ukuqakathekiswa kwalo.
Peace building, conflict resolution and management must remain a binding feature
ukuthi ngendlela zokuxazulula inkinga kumele kube yisona siqoqela enhlelo zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sithethehlukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanjaniselwa esikhathini
sangemuva.
Isikhulumeli seZapu umnumzana iPitule Maphosa uthi akulakuthula okwalethwa isivumelwano se-Unity Accord.
Kwaku senzwa esingathi ceasefire, kusayinwa i-document eyavumela izano ukuthi ime ngokubulala abantu eyayikuyenza kwele Matabeleland lase-Midlands. Into esiyangisayo kakhulu njalo iyasenza sibe lokuthukuthela okuningi kakhulu ikakhulu njengeZapu ukuthi ukubulawa kwabantu langokuthathelwa amalungelo okwayenza ibandla leZapu bayakuthakazelela bethi yi-unity akuzona i-unity.
Kwasekelwa ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Ngqobizitha Khumalo oseyisikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party PDP elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga.
Ngaba nayibhuku likababa uNkomo elithi lona The Story of My Life, uzabona ukuthi izanu yaqalisa impi 1980 ngabomo. Yaba yiprovocation yaleyo mpi ngabomo, izidinga ukuthi abantu bathebelendi babethwe, i-opposition ivethwe icine ivuma ukuthi imanyane le ZANU-PF. Wasebenzisa amabutho indlela yempi lapho kwakufunakala nje ukukhulumelana kwamabandla ezontwangazo.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezombusazwe lokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande waseGwanda othi abantu beZimbabwe kabamanyananga.
Njalo akuthembisa ukuthi kungkhona maduze langokwenza kwezanu-PF kungaba khona ukumanyana okungaba khona, akuthembisi. Njalo mihla ngemihla kulokho kutshengisa ukuthi kungkhona abantu beZimbabwe bazahlala bedabukene. Njalo kuba khona izinto ezithile ezenzakalayo ezivuselela amanxeba ezifana nalele lilanga lemhla ka 22 December kulusuku oluvuselela amanxeba ombuqazwe. Akula ukuthembisayo ukuthi kungkhona kungaba khona ukumanyana kuleli lizwe.
Laloba umnangagwa ethethe leli thuba ukukhuthaza uZulu ukulondoloza lumanyano athi yiwo owaletha ukuthula lokuzinza okuselizweni okwamanje. Kulabantu abaningi abathi lolu suku luyisikhumbuzo senhlungu abadlula kizo ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu bemhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe okwazala lesi sivumelwano se-Unity Accord mhla ka 22 Mpalakazi 1987. Iningi lithi uNkomo wabanjwa ngamandla ukuloba lesi sivumelwano esebona ukuba abantu bayaphela, kodwa abanye njalo bemsola ukuthi wathengisa. Ngabe uZulu waqinisela walwisa, engxenye ngabe umthwakazi uyazibusa okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana olwe-Unity Day, iningi labantu bemhlubulweni weMandebeleni lasenkabazwe bathi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazwe weGukurahundi, ngoba kunje lo mhlubulo lokungananzwa kwezentuthuko. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo ube lombuthano namhlanje wesikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana laba abasakhulayo bakwazi okwenzekala ngesikhathi seGukurahundi, bangaze bathatheka ngokuselebrate i-Unity Accord. kodwa bangena esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo, labaphilayo abalimalayo, lusuku lokuthi labo abalimalayo, ama victims noma survivors, yiwafanele enze izinqumo zokuthi kulungiswe njani, kungenziwa nguhulumende kodwa kwenziwe yilabo abadlula phakathi kobunzima bona lofa.
Umnumzana Malaki Nkomo, olilunga lezanu PF kobulawayo, upha umbono wakhe ngosuku lweUnity Day.
Umhlaka 22 December lilanga iqhathe kakhulu, ikakhulu usapho lweZimbabwe. Sikhalele ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqhathile. Ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabu Nkomo, lo the late futhi ubaba uRobert Kapeyo Mqabi, abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho lezani PF ukuthi kube into yinye. Singananzela ukuthi lapha kube iUnity wasongani kulokuxabana elizweni. Ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ubambana kwenkokheli lalawo mabandla wenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe. Sinanzelela ukuthi kwasongani kulokuxokozela songazakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangapha empilweni. Siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe. Ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho.
Umnumzana Greta Sibanda, ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela, uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo eUnity Accord, eUnity Day, ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane. Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini, uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo eUnity Day iyafezwa, abantu bathole amathuba alinganayo, abantu bathole imisebenzi ngokulinganayo, aba i-development ibe khona ngokulinganayo. Le yiyo injongo e-Unit Accord. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unit Accord ibe into eyamwelekileyo esizweni. Yikho ke ama-authority kalungise khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Kulusizi ukuthi umbulali nguye osedetermina ukuthi kuthiwe lilanga lokubambanisa abantu, lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu. Njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate, but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. So gimi lilanga eliqhakathekile la kubanye abantu, kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo, kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa uDlakela, akuzange kwaba noDlakela kwaba nokubulawa kwabantu. So mbona ngazathi kulama terms ombulali ngoba welamani.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi ngokuqakatheka kosuku lolu olweUnity Day eHarare namhlanje, ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula okwatholakala ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwebandla le-PF zaphu lelezanu PF. Ukhuthaze njalo uZulu ukuba ukubambana lokuthula kufanele kube luphawu lwezizalwane zeZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ziveza imibono ehlukileyo izizalwane zeZimbabwe ngosuku lweUnity Day. Iningi lithi linanza leli langa ngobuhlungu bezinga laphezulu lonyaka phansi kombuso kamongameli Emerson Mnangagwa ngasikhathi sinye zimelana lobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uthi iUnity Day lilanga elibuhlungu empilweni zabanengi.
Ilanga elibuhlungu kakhulu leli nxa sikhangele umhlukulo wabantu ababona umbhuqazwe, kakhulukazi bekhala ngokuthi bona nxa kufika leli langa bazobuhlungu. Abakukhalayo ukuthi ngabe leli langa lawe langa lesikhumbuzo than ukuthokoza, kwelanga lokukhala, langa lokulila. Abadala nxa uhamba emalokitshini ukukhuluma labo nemakhaya, bawutshela ukuthi bazobuhlungu kakhulu nxa abantu begida ngaleli langa bona bazobuhlungu. Ngabe kuyalungiswa ukuthi abantu bakhale kube ilanga lesikhumbuzo elizangena kumbali yelizwe leli kusizukulwane esizayo, kube into eyaziwayo ukuthi leli langa likhumbuza abantu isikhathi esibuhlungu esinzima.
Omela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ngoba umbuso okhona manje uyenga abantu.
Kulusizi ukubana ilanga leli lalohulumeni okhona lowo osehwesi ukudlula lona okhona ngoba unikeza ama-victims ithemba elingekho wenza ngani uyalungisa yena edilisa. So mbona ngazathi kathi sosokuluhlupho yokuthi kuyathiwa sokulungisa indawo yombhoqazo kodwa ungahlala phansi ukuthi ilungiswa njani. Uzathola ukuthi akula nto eyenziwayo kodwa uqila ama-victims eqile lo mhlaba ukuze at the end of the day kuthweni kuthiwe konke kwalungiswa. Uma SNC ngabe useqalise ngokuthi hhayi ilanga leli lilanga elazalwa ngokufa kwabantu, sifuna ukuthi njengohulumende abantu beZimbabwe bonke across the political divide, across the tribal divide belazi ngokunjalo. Kodwa yena olokhu eqine esithi Unity Day yezifu kulabantu ababe-divided umbela sebe-united.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi i-Unity Day ayina okuhle emkhumbuza ngakho.
Akula Unity Accord eloncedo ebantwini. Abantu bafuna ukudla, bafuna impuphu, bafuna i-end to i-oppression, human rights violations, bafuna i-democracy, bafuna ukhetho olukhululekileyo. Indaba ye-unity vele kayikho ku-agenda yabantu. I-agenda yokudla lokuphila kahle, lokuphila ngendlela esemthethweni ehloniphe i-constitution.
Owasila kumbhuqazo wegugurawundi eyadala i-Unity Accord, uNkosikazi Thokozile Mpofu uthi kuyize konke okwenziwa nguhulumende uma bona abasindayo bengaphatheki kunhlelo zokukhumisana umlotha.
Please, kumele kube yithi abaphathekayo ezintweni zonezi, sibe yithi esizikhulumelayo, sibe yithi esidinga lolo ncedo nxa kuyikuthi kulo ncedo singakhulunyelwa ngabanye abantu abaziphileleyo ngobulima bethu, ngokulimala kwethu. Thina kube yithi esibamgqoka bakhonya abanye bethu abalimalayo abanelisayo ukwenza. Thina sanelise lathi ukukhuluma noma singasanelisa sehluleka ukukhuluma. Nothing for us without us. Kumele thina lathi singakhulunyelwa umuntu ozikholiselayo, ozijabulelayo, ongazange akubone ozwa besithi kule doktor igugurawundi kanti bakhona abaphatheka phakathi. Sicela ukuthi lanxa ikhuluma nje isithi izala lolu hlelo kayize kungabantu abaphathekayo ekulimaleni, abaphathekayo phakathi kwayo leyo gugurawundi, hatshi umuntu from nowhere.
Osakhulayo wakobulawayo uThandanani Mkandla uthi lilanga elibuhlungu ngoba walahlekelwa izihlobo.
Lilanga elibuhlungu kakhulu ngoba izihlobo labangani balahlekelana namhlanje. So lilanga vele hayi lingachiphanga.
IZimbabwe inanza i-Unity Day namhlanje kodwa abantu benkabazwe leMandebeleni besithi likhefu nje elingatsho lutho kubo belokudana okukhulu ngoba ngaphandle kokumisa ukubulawa abantu mahlayana akula okuhle okuthe kwalethelwa uZulu kulomhlubulo kulokuncindezelwa njalo kungela ntuthuko nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Iningi labantu bathi abakukhalelayo ukuthi abakahulumende bavume ukuthi kwenziwa iphutha njalo baxolise njalo kube nenhlelo ezilesithunzi zokunanza labo ababulawa ngesihluku kugugurawundi. Umongameli Emmerson Qambu Mnangagwa wethule amazwi okunanza lolu suku lapho ekhuthaza uZulu waseZimbabwe ukuthi alondoloze iziqondiso zokuthula zesivumelwano se-Unity Accord. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokusidlwe kuningi labantu ukuthi uluhlu lokubuthanisa imali yokubhadalela indleko zikahulumende olwebhajethi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhweze imithelo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Eyomnyaka ozayo ibhajethi ibambanisa abangaqhatshwanga abazisebenzayo ukuthi babhadale labo imithelo lapho abakhangelelwe ukuhlawula inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola 2500 abagoqela abalungisa inwele, abathengisa utshwala kuzamele bahlawule imithelo wenkulungwane ezilishumi 10,000 ngenyanga, abaphila ngokuthenga lokuthengisa bechapha umngcele kuzamele bahlawule isilinganiso sokulishumi ekhulwini senzuzo yabo. Abanye njalo abazabhataliswa umthelo wetaxi ngabezimota ezithwala uZulu zemichova, amabhasi lamakhombi. imithelo le ibikwa ilakho ukuhlawulwa ngedola leZimbabwe loba elemelika. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngomumo wemigwaqo esigugudekile. Sekugcwele amagodi godi ndawana yonke. Izakhamizi zileza lezi lidolobho zithi uma lo mumo ungasalungisiswanga ngokuphangisa kuzadala ingozi eziningi zomgwaqo, ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya wakoBulawayo uKhansila Solomon Mguni utshele umhlangano wamakhansila ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka, lokhu sokudala udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi ikhansili ikwenze kube mqoka enhlelweni zayo. Umnumzana Tinashe Nare, umtshayeli womchova osebenzela koBulawayo, ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu simibi kakhulu, especially khonapha koBulawayo. Sokusenza ukuthi ube lama-accidents amaningi, amaphotholo agcwele kunye ongayenziwe, and imigwaqo lokhu iqhubeka ikreka ngalesi sikhathi sezulu. Ungakhangela nxa usuka even ngomgwaqo lo usuka eBellevue Plant Road ungena etown vele eDunnington Police laphana usuyangena etown, zite zitshana izimoto, umgwaqo suchelile wavuleka, sokungamaphotholo wodwa. Sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonside ukuthi be-allocate imali be-prioritize kulungisa imigwaqo, ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo, ngoba sokungamagodi amadamu abegcwele emgwaqweni, sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimota labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bonke umtshayeli uyathi zama ukuvika amagodi lawa ebe sephuma emgwaqweni kumbe ebe sengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo, okuba yingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa emgwaqo. Ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu, zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imigwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi, kulamagodi ayisabekayo, and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi i-council layo ilobunzima iyehluleka ukuthi yenzele. Kodwa ingxenye okungancediseka ukuthi siyananzelela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincede ukuthi imigwaqo ibe ngcono, but uhluphe silinanzela izakhamizi ziyathatha inhlabathi engaqedakaliyo yaliyani ithelayo zifake emgwaqweni. Ingxenye esingakwenza kathesi ukuthi sicele i-council isebenzele izakhamizi, i-council ayithathe inhlabathi leyani right gravel eqondileyo, bahambe beyibuthe adwana lapho okulamaphotholo khona, izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokuza ziyifaka emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCowdery Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into engani ukuthi uthi ngihambe kuhle, but otherwise sifikile sibonile isituation ayinhle, ayifuna ukuthi ibe attended to, and as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama-residents ukuphumula ngesikhathi sekhefule. Ngabe kungaba le ndlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhisimusi kubethe umoya zame ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi, ikhansile yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo, ningubathabile Masuku.
Osemele ukugcotshwa ukuba ngumongameli welemelika webandla lamademocrats umnumzana Joe Biden unqobe umongameli Donald Trump webandla lamarepublicans kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi. Izolo uhlatshwe ijekiseni elitsha lokuvikela icoronavirus phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma lakumabona kude ilizwe lonke. UBiden wenze lokhu phansi kwenhlelo zakhe zokuletha ithemba kuzulu waseMelika ongabe ethandabuza ukuhlatshwa leli jekiseni esesabela ukubana lingaphambanisa okunye emzimbeni. Ikhuthaza abantu ukuba bengesabi njalo bathembe ingcwethi zesayensi ezilungise leli jekiseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.